Ingozi vele ihle zikhona eyokuthi abantu bahlaselwe i-COVID-19 eyomkhakha ovela kwezinye izindawo omemetheka masinyane kumboya ingozi. Ngokuba abantu emhlabeni sebebhoda, bebhoda besiyalelaleka, kusekho lokhuyana ukuthi abantu bayavalelwa ngaphandle. Ngakho-ke kumele uhulumende ahlale ezilungiselele ukuthi noma nini kusengangena lokhu kufa phakathi kwabantu akwazi ukuthi akuphathe ngendlela efaneleyo. Kumele sihlale sikulindele ukuthi kuzavele enye i-COVID evele eBrazil, enye evele South Africa, enye evela eZambia, enye evela ngaphi. Kanti-ke lathi singaba le yethu esigcina siyithelela abanye, yikho sekukhona emhlabeni. Ngakho-ke kumele bahlale bezilungiselele besazi ukuthi ingozi ikhona, bangathi bona sekuphelile elizweni. Akulanto ephelileyo, i-COVID ikhona iyabulala, abantu kabangayekeli ukuziphatha ngendlela efaneleyo ngokuba kusesekhona ukufa.
Uhulumende kumele aluphathe njani lolu daba ncwe?
Uhulumende into afanele ukuthi ayenze okokuqala ikwazisa abantu ngale ngozi esikhona, njalo aqhubeke efundisa abantu ngengozi nje ye-COVID-19, ukuthi abantu abaqhubeke begqoka amamaski, begeza izandla ngendlela efaneleyo, besanithayiza, abantu bagqoka amamaski, baziphathe ngendlela efaneleyo, bangagqokeli amapholisa, bagqoke ukuze bavikeleke. Lala abakade becabanga ukuthi mhlambe ukufa sekwehlile, baziswe ukuthi kukhona. Inkinga kahulumende ukhuluma nxa ekhipha izibalo zabantu abafayo, ukhuluma ngabeZimbabwe kuphela. Aveza umuntu oyedwa, aveza ababili, abantu bacabanga ukuthi kakusekho ukufa. Kodwa angaveza lokho okwenzeka e-India, okwenzeka eBrazil, okwenzeka kwezinye indawo lapho kufa khona ama-1000, abantu bazabona ukuthi ukufa kukhona phakathi kwabantu. Aqhubeke njalo, abantu kumele bahlatshwe, bajovwe ukuze bavikeleke, bafundiswe. Uhulumende akhulume iqiniso, angayekeli ukuvimba emabhoda, atheste, enze zonke izinto ezidingakalayo ezibhalwe World Health Organization ukuba abantu bavikeleke. Kuqakathekile ukuthi akhulume iqiniso, kuqakathekile ukuthi uhulumende aziphathe ngendlela efaneleyo, bangayekeli ukuthi benze izinto ngendlela efaneleyo, bayeke amarali, benze okuqondileyo kuvikeleka abantu.